ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ngolwesibili mhla ka 7 mabasa 2020 ku Studio 7 noPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu selifunyenwe lelegciwane leCOVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi lamakhulu phose amane 1,363,365. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abakumsebenzi wokutholisa uzulu imali abayithunyelwa ivela kwamanye amazwe abama-money transfer ukuthi bavule kusukisela kusasa.
Kanti abantu abangalazihlobo emazweni benzani engubonayo ukuthi sokungathi silizwe labantu ababili abangabayanga njengathi ukuthi thina vele le emazweni kasiyaza silazihlobo ezikhona le.
Izitolo zakobulawayo sezifuna incwadi etshengisa ukuthi umuntu uhlala ngaphi uma ethenga impuphu. Kuyindlela yokwenqabela udubo lokuthenga okwedlulisileyo.
Kobulawayo sithwele nzima nge-distribution yempuphu. Impuphu ihamba isiyadingwa ngama-politicians kuma-millers. Bengayithola impuphu leyo, impuphu kuthiwa ithengiswa ngama-residential addresses. But to my surprise, abathola impuphu kuqala abangena umhlangano we-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulumende yakwele eBrithani uMnumzana Boris Johnson uqhubekela phambili elaliswe esibhedlela laseSt Thomas eseLondon kuhlangothi lwabagula kakhulu olwe-intensive care lapho ongiwa khona ngemva kokufunyanwa elegciwane le-coronavirus. Inani labantu eselifunyanwe lelegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi lamakhulu phose amane 1,363,365. Phakathi kwaleli nani, abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amane 368,533 ngabeMelika. Asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele eliqhamuke kwele China ekupheleni kwanyakenye selizinkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa lenxenye 76,420. EleMelika, Italy leSpain yiwo alokhu ekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane, elandelwa ngele-German lele-France. Emazweni awezwekazi le-Afrika, inani lasebefunyenwe bele gciwane selizinkulungwane ezedlulwa ezilishumi 10,310, labulala abangamakhulu phose amahlanu 487. EleZimbabwe, inani elibikwa nguhulumende selifika kwabalishumi lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini emizameni yokuvikela ukumemetheka lokuthelelwana kwe-coronavirus lokuvikile esibili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abakumsebenzi wokutholisa uzulu imali abayithunyelwa ivela kwamanye amazwe abama-money transfer ukuthi bavule kusukisela kusasa ukwenzela ukusiza labo abaphila ngemali abazithunyelwa izihlobo labangane ezisemazweni. Abakulumsebenzi bebevalile kanye lamabhanga belandela iziqondiso zikahulumende ezalisa abantu ukuhamba-hamba behlale ezindlini okwamaviki amathathu olwe-lockdown njengendlela yokuvimba ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Encwadini yakhe uMnangagwa ayibhalele abebhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, uthi ubone kufanele ukuba avumele ukuba abalolu hlangothi baqhubeke ngomsebenzi. Abamabhanga balaywe ukuba baqale ukuvula kusasa okwensuku ezintathu ngeviki kusukela ngolwesibili kusiyafika ngolwesine, kusukela ngehola lesitshiyagalolunye ekuseni kusiyafika lesithathu emini. UMnumzana Efincube wenhlanganiso yelungelo labathengi, eye National Consumer Rights Association, NACORA, uthi uqathekile ukusebenza kwama money transfer agencies.
Bebengasela ndlela yokuphila vele, kanti ke kakwenelanga ukuthi kuvulwe kuphela wona lawo ma money transfer agencies, kumele kuvulwe nama bank wonke. Abantu abaningi abekho ku mobile banking, iningi labantu baphila ngokuthi bangene ebank badonse imali.
Esinye isiphathamandla enhlanganisweni ye Bankers Association of Zimbabwe, umnumzana Webster Rusere, uthi kulinyathelo elincomekayo elithethwe nguhulumende.
It will also allow foreign currency to come in.
Lokhu kuzakwenza ukuba imali yakwamanye amazwe ingene kuleli. Siphuzile ukuqala ukuthengiswa kwegwayi, kusitsho ukuba izokube isile yaleyo mali yakwamanye amazwe engena kuleli.
Unobhala jikelele webandla le-Labour Economist and African Democrats, unkosazana Varaito Phiri, uthi labo bayalijabulela leli nyathelo.
Abantu abaningi elizweni abasebenzi baphila ngemali ezivela ngaphandle kwelizwe, ikakhulu ogogo labokhulu abagcina abazukulu abazali besebenza ngaphandle. Isikhalazo sethu ngesokuthi imali zethu azisela ma rate, i-rate namhla yile kusasa yileya. Sesicela isiphatho emapholiseni lasemasotsheni kuma roadblock ngoba sizobe singelawo lawo maphasi abawafunayo.
Kuthi unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, ukhuthaza ukulondolozwa kweziqondiso zikahulumende zokuvimba ukusabalala kwegciwane le-coronavirus ngesikhathi abantu bethola lolu sizo.
Sikhangelele ke ukuthi abantu ke bencediswe ke bengaze bayida abuse ke i-facility le ngokubona ke sebebuthene njengo esikubonayo ezi ema-shops amaningi abantu ngesikhathi bedinga ke ukudla.
Kodwa umgcini sihlalo enhlanganisweni emela izakhamizi edolobheni leGwanda yeGwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Fuzwayo, uyalisola lelinyathelo.
I think they have opened it up to all imali outside the country bayiyekele ingene kwenze ukuthi betholele foreign currency lokuncedisa abantu ukuthi bebona ukuthi belatshwa njani, ngoba on its own vele akusoze kusebenza ukuthi government iwenze. And the bond note is not, angeke uthwe laphi coronavirus and neke coronavirus nge bond note. It just doesn't work. That foreign currency is needed urgently elizweni. So that's why they had to open up. I'm sure we vele sishota because of we lockdown in LA. It's a move that had kumele vele beyenze ongelanga indlela ade bezayenza ngayo.
Okusekelwe ngumnumzana Victor Tavengwa, isakhamuzi semzini weBudiriro.
Kanti eyabantu abangalazihlobo emazweni benzani engubonayo ukuthi sokungathi silizwe labantu ababili abangabayanga njengathi ukuthi thina vele neemazweni kasiyaza silazihlobo ezikhona le.
Kodwa umongameli Mnangagwa uthi uthethe lelinyathelo ngemva kokunanzelela ukuba indengi labantu liphila ngemali yosizo abayitholiswa yizihlobo ezikwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izitolo zakoBulawayo sezifuna incwadi etshengisa ukuthi umuntu uhlala ngapi uma ethenga impuphu. Kuyindlela yokwenqabela udubo lokuthenga okwedlulisileyo, i-hoarding. Indwendwe zabathengi bempuphu ziqhubekela phambili kunganakwa umthetho wokuba abantu kumele bengaminyezelani ekwenqabeleni ukuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abagaya impuphu sebephe uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane omumbu njengendlela yokungezelela ukuthengiswa kwempuphu. Umnumzana Thafadzwa Musarara uthi banikeza uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane omumbu ukuze uzulu athole impuphu ngesikhathi abantu behlezi endlini.
On behalf of the milling sector,
simele abagayi sikhangelane lokuphithizela ukuba khona lapho kuthengiswa khona impuphu, njalo sizama ukuba abantu bengaze baminyana ndawonye. Sinika uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane zomumbu esinawo elizweni ukuba zincedise kundingeko yempuphu, yona engangenkulungwane ezimbili ngelanga elilodwa. Siyakholwa ukuba lokhu kuzehlisa indwendwe, njalo zonke izindlu zithole ngokweneleyo impuphu ngesikhathi lesi kuvaliwe.
Umnumzana Mandla Nkosi Nyathi, unobhala wenhlanganiso yezakhamuzi zenkulumane, uchasisa ukuba kungani bekhethe ukuba abathengi babuye lencwadi etshengisa ukuba bahlala ngaphi.
ukuthi umuntu asebenzise iproof of residence ikutshengisela ukuthi umuntu uhlala lapho. Thina njengama-resident association siyakhangela, siyabazi abantu. Ungafika ungwesigaba uyabe ukhanya sikwazi ukuthi uhlala kule iline, ungabuya lephepha siyakwazi indlu liyana ngubani lobani ohlala laphana. So nxa uthwele iphepha lamanzi ilo litshengisa ukuthi uhlala lapho. Nxa lingamaloja ngapha sivumelana ukuthi uyabuya lephepha lendlu, amaloja ayazalwa, indlu nxa ilabantu 4 liyabe lingu-4 lisebenzisa iphepha elilodwa lithenge ngalo liyi-1 ngoba abantu ama-residents vele lama-villages bayazi abantu ezigabeni. Iphepha lamanzi ngelokutshengisa ukuthi ungumhlali wakhonapho.
Unkosikazi Sitshengisiwe Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi baningi abantu abayiswelayo impuphu.
Impuphu ihamba isiyadingwa ngama-politicians kuma-millers. Bengayithola impuphu leyo, impuphu kuthiwa ithengiswa ngama-residential addresses, but to my surprise, kukhanya ngazani abathola impuphu kuqala abangena umhlangano wezanu-P F. Every consignment ehamba kumashops atshiyeneyo, they must have a bag of millimeter. And bayathatha impuphu leyana beyithengisele abanye abantu.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo, umnumzana Elliot Nkomazana, uveze ukungaphathwa kuhle ngendlela impuphu ethengiswa ngayo.
Sicela ukuthi uhulumende yale mpuphu yama-70 ibuye sithengise ngezigaba ngezigaba. Then futhi abantu bezanu-P F abayekele kube yibo abahlala bebephambili. Anti kule task force leyo abatshela ama-councillors kube yiwo azaselekta abantu ababhala abantu ngendaba yempuphu. Ngoba singafaka into ze-politics, so thina singangeni ze-politics, so sizalamba.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo, unkosikazi Nodumo Bhebhe, ubuye wachaza njalo ukuba abantu lokhe benyakazela ngaphandle kokuba uZulu ecetshisiwe ukuba ahlale endlini.
Lockdown bevele ayekhanye le. Iyafana nabantu bethu abagcwele emgoqweni banyakazela ema-shops. Maybe okwenza ukuthi abantu kube njalo ukuthi ukudlevela kukho, abantu abanyeke bahlale ezindlini bengelakho ukudla. Amapholisa yebo kambe ahamba abhodabhode lokho ecebisa hlalane nezindlini. Lokho kuvele ukufanana abantu bahamba. Engxenxa kungathiwa amasosha nanke, abantu bangahlala ezindlini kumbe nxa maybe kungathiwa koBulawayo ukhona sele corona. Kodwa kwakathesa emalotshini vele abantu bayazibhodabhodela. Ethown awuhambeki ngama-roadblock la khona la ngezincwadi ezifunakalayo kubozuku.
Umnumzana Believe Gawule owebandla lezanu-P F uthi uhulumende usebumbe iqula labantu abakhangela ngokutholakala kwempuphu.
Ngokunjalo i-task force iyeqhubayo uhlelo lolu, abantu bayavunyelwa ukuthi bahambe bethenga impuphu endaweni zenezo ezishiyeneyo. Ngokunjalo i-task force yenza umsebenzi omuhle kakhulu.
Izakhamuzi zakuleli dolobho ziziduduza ngokuthi akukatholakali muntu osehlolwe wafunyanwa ele gcikwane leli koBulawayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abanye abasakhulayo beZimbabwe sebesungule inhlelo ezijiyeneyo zokulumukisa uZulu ngokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus. Bebambisana lohulumende, yenake owethule iziqondiso zokwalela abantu kuhamba-hamba ukuba bahlale ezindlini okwamaviki amathathu olwe-lockdown. Inhlanganiso yabasakhulayo i-Platform for Youth Development ngeyinye yalezi zinhlanganiso esezisungule uhlelo olujonge ukufundisa uZulu weManicaland ngalo mkhuhlane. Besebenzisa inkundla zokuxhumana ezinjenge WhatsApp. Unkosazana Sali Mlambo wale inhlanganiso uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kungxoxo ayenze noMike Hobe weStudio 7.
I-PYCD yona izimisele ukuthi isebenze lezakhamuzi ibafundisa mayelana nge-COVID-19. Okokuqala, sifundise zakhamuzi mayelana ngokuthi umkhuhlane lo unjani, kanye umuntu engawuthola ngaziphi indlela. Besibafundisa ngokuthi abantu bamele bengaminyani, simele sihlalele khatshana lokhana okwabo social distances. Besizama ukuthi si-spread i-message le sisebenzisa ama WhatsApp lokusebenzisa ama iFacebook lama Twitter handle ethu la kanye ukusenda ama messages ukwenzela ukuthi wonke umuntu efinyelele ethole umlayezo lona lawo silokho sibatshela futhi ukuthi belokhe begeza izandla and besibafundisa futhi ukuthi bemele begeza izandla ngaziphi indlela lokuthi nxa umuntu engela sepa engasebenzisa umlotha ukuthi egeze lokuba encourage ukuthi beyale besebenzisa isigubhu sidiya leziyana ukwenzela ukuthi betshone belamanzi lawo ukuthi bekwanise benelise ukugeza izandla
lapho sacela ukukhuluma wasitshela ukuthi eningi lezakhamizi bezisaba ukuthi azithole ulwazi oluthile mayelana ngaleli gciwane. Kukhona osekutshintshile na?
Singathi sokutshintshe kancane ngendlela yokuthi ama-organizations amaningi bebezama ukuthi befundise ama-communities mayelana ngendaba e-coronavirus. Yena uhulumende nakakwanisanga ukuthi exwayise abantu abaningi ngomkhuhlane lo. Kodwa silenhlanganiso ama-organizations amaningi azame ukuthi efundise abantu.
Siyezwa iningi labantu besithi isifiso sokuhlonipha umthetho owabekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa okumayelana lohlelo lwe lockdown balaso kodwa kunzima kakhulu ngenxa yokusilela kwamanzi kanye lempupho isimo sime njani eManikaland
abantu balaso sifiso sona leso sokulandelela kodwa i challenge ingokuthi abantu abanengi abalampupho abanengi baziphilisa ngendlela zokuthengisa. So ubona ukuthi abantu abaningi bathona bephuma bezama ukuthi beyothola impupho and nxa abantu behamba besiyolindela impupho abami bekhatshana lakhatshana bayebe beminyene kuvele kuyisiminye eminye abantu belokhe bezama ukuthi bonke bekwanise ukuthi bengene ingxenye esitolweni ngesikhathi sona esingathi singcono ukwenzela ukuthi abantu bethole impupho yona leyo. So singathi vele khona lokho sokwenza ukuthi indaba e-social distancing ibe a bit impossible ngendaba zokuthi abantu abaningi vele bathona bezama ukudinga impupho. Kube le ndaba yamanzi. Endaweni lezi eziningi lapha amanzi ayahlupha. Izibhorane futhi singathi zilutshwane. Abantu babe bezimelele emdwendweni beseduze laduze. Abantu bazawutshela ukuthi thina amanzi ayasihlupha ukuthi siwathole, siwathola khatshana. So awungeke wasitshela ukuthi sitshonele ukudlalisa amanzi silokhe sigeza izandla.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na eManikaland okusiza ababhekane lodubo lokuselakala kwamanzi lempupho kulesi sikhathi ilizwe likuhlelo lwe-lockdown?
Akancedisanga abantu endabeni zamanzi. Ubunzima lokho bukhona. Amanzi akhona awahlanzekanga. Impupho singathi uhulumende ebezama ukuprovider impupho. But indaba ekhona ukuthi impupho yakhona ayikwani inani labantu.
Sali bengicela ukuthi ugqibe ingxoxo yethu ngokutshela uZulu ukuthi kumele bayephi ukuze thole ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu.
So thina njenge-PYCD lingasithola ku-Facebook, lingasithola ku-Twitter and besizama sibili ukuthi lathi sithumezele imilayezo leminingi-ningi kuma-WhatsApp messages ethu.
Unkosazana Salim Lambo, lilunga lenhlanganiso yabasakhulayo eye Platform for Youth Development. Limuzwe ixoxa lapho lo Mike Gobe we Studio 7 ecingweni esechipinge.
Yebo yebo yebo, mthokozo omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki yonke ngo 8pm kusiya ku 9pm. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe lomkhuhlane usuthethe umphefumulo womuntu oyedwa. Silusizi zilukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena ngo ngokuhlelo lolu njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho okungela michina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye-COVID-19. Lanxa kunjalo zulukandaba uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection linami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Where is ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezombusazwe kanye labanye odokotela bakwelemelika lokho bephikisana ngokusetshenziswa komuthi owelapha uqhuqho lwemalaria owe-hydroxychloroquine ukuzama ukwelapha abayabe sebegula umkhuhlane we-coronavirus. Ingcweti zesayensi zithi akukabi lobufakazi obeneleyo bokuthi lumuthi ungelapha abale-coronavirus. Ngenxa yodubo lokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele, ikolishi le-University ye-Tokyo lakwele-Japan selicabange ukuqhuba umkhosi wokugqiba izifundo owe-graduation enkundleni yebulenjini. Izifundi zisamukela izithupha zingekhaya zimelwe ngama-robot eziwaqondisayo. Kuthi ke iziphathamandla zekhansile edolobheni leDwala kwele Cameroon namhlanje zibonakale zisabela abantu okokuzivikela ebusweni ama-mask kanye lokuthanyela lokufafaza imithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers njengendlela yokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus. Umkambo wembare oseHarare lapho kuthengiselwa khona imbhida lokudla okuchiyeneyo uvuliwe lamhlanje kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi imkambo yokudla kumele ivulwe abalimi bavunyelwe ukuthengisa izilimo zabo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ese-lockdown ngenjongo yokwenqabela kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lanxa uhulumende esithi le yindlela yokuvumela abathengisayo ukuthi bathole imali yokuziphilisa, abanye bathi ukuvulwa kwemikambo lokhu kwengezelela ingozi yokuthelelana lomkhuhlane. Untungamili Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Emkambo wembare kutshone kugcwele abantu abathengisa izilimo zabo abavela endaweni ezijiyeneyo zelizwe lanxa nje abathengayo bebebalutshwana. Imikambo yokuthengisela ukudla emadolobheni wonke ivalwe ngesikhathi ilizwe liqala uhlelo lokuphoqa abantu ukuthi bahlale ezindlini okwamaviki amathathu ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus. Kodwa uMongameli Mnangagwa uthe imikambo le ibalulekile kuZulu ngakho kumele ivulwe. Umnangagwa uthethe isinqumo lesi ngemva kokukhonona kwabantu ngolwesihlanu kulandela ukutshiswa kwempita yabalimi ababezama ukuya emkambo weMutare ngamapolisa. Abanye bathi lanxa kubalulekile ukuthi labo abazisebenzayo abafana labalimi kanye labathengisa ezitaladeni baqhubeke bethola indlela yokuziphilisa phakathi kwamaviki amathathu la ilizwe livaliwe, ukuvulwa kwemikambo lokhu kulakho ukwenza umkhuhlane we-coronavirus umemetheke kalula ngoba imikambo igcwala abantu abanengi. Nansi ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Kuzabanga ukuthi i-coronavirus kumbe i-COVID-19 nxa ikhona endaweni ezinjengalezo imemetheke kalula. Kodwa uhulumende ubengela endlela ngoba abantu babekhonuna ukuthi bona sebefa ngendlala.
Umnumzana Kuchera uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuvikela abathengisayo emikambo laba kanye labathengayo, hathi ukuvula imikambo kuphela kube ngumhlambi kazelusile.
Ulento ezimbili uhulumende angakwenza ukuzama ukubalansa i-economy lenhlala kahle yabantu. Okwaqala ngibona njengani uhulumende kumele provide into ezinjengama mask ngentengo ephansi njalo enforce ukuthi abantu nxa besebenza endaweni ezinjengalezo babe lawo ama mask. Owesipile ukuthi kumele sengezelele i-testing yethu.
Ngaphandle kwemikambo abantu abanengi bakhathazekile ngendwendwe zokuthenga impupho eziqhubekayo endaweni ezijiyeneyo. Bathi lanxa bekunanzelela ukuthi ukutshabalala komnotho welizwe okuqhubekayo yikho okufuqa abantu, indwendwe lezi zenza kube lula ukuthi abantu bathelelane i-coronavirus. Umkhokheli wenhlanganiso esanda kubunjwa iCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube ongumkhokheli njalo wenhlanganiso emela abathengi uthi lanxa abantu befuqwa indlala ukuthi bephule umthetho wokuhlala ngekhaya kumele bame khatshana lakhatshana nxa sebekulezo ndwendwe zokuthenga impuphu.
Lanxa besemalayinini khona laphana kabalandele yona leyo mgomo zona lezo zinto ezibekelwe leyo mthetho yokuthi bangathintani bajiyelana isibanga ukuze bangathelelana ngokuba nxa abantu bethintana nxa bekhuluma omunye eseduze komunye nxa besondelelana bayathelelana kalula umkhuhlane lo wegciwane lecorona iCOVID-19.
Amazwi kaNcube agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu yena othi ngabe uhulumende wenza konke okufaneleyo ngabe akula sidingo sokuthi abantu baphume ezindlini bezifaka engozini yecoronavirus besiyadinga impuphu.
Abantu okumele bebone ukuthi abantu kabafakwa kungozi ye coronavirus kabathathi zinqumo ezeneleyo ingathi ubukhokheli kabuthathi zinqumo ezeneleyo zokuthi babone mpela ukuthi nxa impuphu ithe yabuya iya distributwa kuhle.
Usomabhizimusi olenkampani egaya impuphu umnumzana Bednico Bebe yena uthi ngabe uhulumende ubapha umumbu owaneleyo bebelakho ukugaya impuphu eyanela isizwe kungaze kwaba lesidingo sendwendwe.
Alibana nxa benganikwa abantu abagayayo umumbu asithi amaviki wonke mbone ngani hayi indaba yempuphu ingalungiseka, but okwakathi ezimbonani ukuphuza kokuthi abantu banikwe umumbu nguhulumende yikho kwenza ukuthi izindwendwe zingaphele ngoba umvele impuphu ibiveli shota.
Le yiviki yesibili isizwe siphakathi kohlelo lokuhlala ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Kodwa abanye bathi ukuhlangahlangana kwabantu kulakho ukwenza uhlelo lolu lungaphumeleli. NginguNtungamile Nkomo owe-Studio 7 ngise-Washington.
Ngesizwe ovela kubalaleli bethu ukuthi bona lubaphatha njani udaba lwe-coronavirus eZimbabwe.
Akuzwisiseki ukuthi shwa i-lockdown yabo leyi kumbe bayenza njani. Kunyunzi laphana upresident wa-announce ukuthi kulama-circumstances umuntu avunyelwa khona ukuhamba. Izolo mina ngiphume ngisiyadingela umama imedication yakhe, umuntu engizwa kuhle ole-arthritis, ule-BP, u-diabetic, and even siyafili imedication yakhe. Ngamiswa e-town ngabatshengisa amaphilisi wonke lebhuku langikhona ebengamuyathenga ngalo. But ngibotshiwe kunjalo ngayadithenwa e-central ngaze ngakhitshwa ngo-4 khonapho siyabe siminyanisiwe labanye ekade ngidithenwe labo bekungela even i-distance yona le ekhulunywa ngayo e-1 meter. So angazi ukuthi nxa besithi khona ukuthi ukungahambi komuntu li-social distance leyi bona bathi bayapreventa kodwa bayi-aplaya njani njengoba abantu nxa sebebotshiwe bayabe sebeminyanisiwe. So anti ikufacilitate ukuspreada kwangikhona i-COVID yangikhona le. Of which mina bengizihambela ngedwa ngingela omunye umuntu kade ngilaye. I don't think I was spreading leyo COVID because bengilanda ukuyathenga amaphilisi, hhayi into yangikhona ibe buhlungu kimi. Ngoba umama bengimchiye endlini evuvukile and utshone the whole day enjalo engatholanga i-medication.
Ibizo lami ngumqondisi Ndebele. Ngilapha edrobheni ku-5 Street ko-Greens. Into engimangalisayo ukuthi singabantu silayinile lapha silokhu esimisiwe phandle, but abantu asebengenile amapholisa ayiwalokhu engena ekhipha amakhadi engena, thina silokhu esimile phandle asikwazi ukuthi kumbe sizathenga kumbe kasoze sithenge ngoba lesikhathi sesizaze sitshi sesizaze sitshaye. Izinto eziningi emalokishini kazikho, sizama ukuthi sizozithola lapha etown and sisabela lesikhathi ukuthi sizaze sitshaye sigcine singatholanga lutho.
Labo ngabanye babalaleli bethu bekhuluma ngecoronavirus eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.